Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 29 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yakwelebhilitane egcina imbali yomhlaba ilandule imbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi ilamathambo lokhakhayi lukambuya nehanda.
So akusiqiniso ukuthi unehanda ngomunye wokuqala ukuthi akwanise ukuthi abe ngikhomani. Ukufaka isithombe akutsho ukuthi kumele bakuphelekezele ngamanga.
Izakhamizi zakobulawayo ziyamanyana ziphathisa odokotela lemuli zabo abalahlekelwe impahla ngokutsha okwenziwe izindlu zabo esibhedlela sempilo Central Hospital.
Uchawe sibhedlela sempilo kuyasidanisa kakhulu njengezakhamizi zakobulawayo ngoba ividiyo nalingapheli nje bese kuthekwa bili.
Inhlanganiso elwela ilungelo labahlukunyezwa ngesikhathi segugurawundi e-Post Independent Survivors Trust isole uhulumende ngokungasayini isivumelwano se-United Nations esenqabela umbhuqazwe.
Igameli ye-ZANU-PF iyesaba ukuthi abantu bazagcina sebekhombana umunwe ukuthi wena ungowagongodabani, wena osenza lokho.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yakwelebhilitane egcina imbali yomhlaba ilandule imbiko yokuthi ilamathambo kambuya nehanda njengalokhu okuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo. Umnangagwa uveze lokhu ephawula isithombe sikambuya nehanda edolobheni leHarare esithi imizamo yokuletha ukhakhayi lukanehanda lamathambo akhe evela eNatural History Museum kwelebhilitane asekusibanga eside. Kodwa isikhulumeli sale museum sitshele intatheli zindaba ukuthi abalawo lawo mathambo njalo abazi lutho ngawo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Gifford Mehluli Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ukufakwa kwesithombe zikanehanda eHarare.
But engilohlupho lakho i-distortion ye-history ukuthi unehanda liqhawe lokuqala elokulwisa umbuso wakhuquluzi kusuka kuDeborah eBhayibhelini. Singakhangela imbali elotshiweyo, imbali eyaziwayo, uQueen Nyamazana owaba khona unehanda engakazalwa, was a prolific fighter owenelisa ukuthi akwanise ukuthi alwise aze azofika lapha esilwa ekhonga ozodefeata lo mambo. So uNyamazana was a first fighter, was a first commander, a prolific commander owestruggle ekhokhela ibutho. So akusiqiniso ukuthi unehanda ngomunye wokuqala ukuthi akwanise ukuthi abe ngikhomanda. It is not true. Ukufaka isithombe akutsho ukuthi kumele bakuphelekezele ngamanga. Nxa sikompare unehanda lo Joshua Nkomo, unehanda was a spirit medium, wayengumama oledlozi wayebancedisa. UJoshua Nkomo wakhokhela ibutho, wakhokhela njengosopolitiko ukukhulula kweZimbabwe. So ama levels angkhona achiyene aka Joshua Nkomo laka nehanda.
Lina njengenhlanganiso yebheju likaZulu liluthatha njani udaba olokudilizelwa ibhakane leli elalelifakile eBhalagwe? Lizaqhubeka na lilokhu lifaka amabhakane hona la?
Izithombe basithembisile abantu ukuthi hayi nxa besibakhipha lesi sithombe izithombe zaqhubeka zifaka ngoba singakufuniyo ukuthi ukukhohlakale imbali yeGugurawundi okwesehlakalo ezenzakalayo. Sabatshela labo ababekhona ngaleso sikhathi, amapholisa labe presence office ababekhona ngesikhathi sisiya emadobo, sisiya emadobo eBhalagwe ukuthi siyakwazi sizasifaka kufaka lingasikipa ntambama lingasikipa ngemva kwamalanga athile lingasikipa loba nini kodwa sizabe sizofaka esinye ngoba sesikubonile ukuthi uhulumende ukhuluma okunye kodwa esenza okunye okungayisikho lokho akukhulumayo so sabathembisa amapolice athembisa bonke ukuthi isithombe abantu baza contribute sibe sizofaka njalo sizaviyela siyefaka sizafakwa ayikona ebhalago yokuphela kuzo zonke izindawo kule ndawo uthi ungahamba kizo echolojo ungahamba kizo lupani isikolo sonke osibonayo sile mass grave isibhorane sonke osibonayo sile mass grave imbali ekhona omama abahlukunyezwa badlengulwa obaba abatshayo abanye babulawa so akusoze kume
umnumzana Gifford Mehluli Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yebhejuli kaZulu ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo zakhamuzi zakobulawayo zimanyene ziphathisa odokotela lemuli zabo abalahlekelwe impahla ngokutsha okwenze izindlu zabo esibhedlela sempilo Central Hospital. Impahla ithabalale ngolwesibili ibikwa isedlula intengo engamadola emelika ayingxenye yesigidi sinye $500,000. Siqoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ukutsha kwesibhedlela sempilo kuyasidanisa kakhulu njengezakhamizi zakoBulawayo ngoba njengoba usithi ukuthi asikho okokuqala songokwesithathu iviki yona lingapheli nje bese kuthe kabili ukuveza sobala ukuthi kukhona ongahambi kuhle khona phana esibhedlela ikakhulu ngasikhangela ama-connections esingadinga wegetsi ngoba kukhanya yiwo abangela ukuthi isibhedlela ngibiza izinto zabodokotela kube yizo ezigcina zibamba umlilo so khona kana ke siyakukhuthaza ukuthi abakhangele ngeze safety khona phana esibhedlela kumbe singathi be public works ekhangele ngokuthi izindlu lezana zihlale azilangozi bakunanzelela ukuthi bayazihlola sikhathi sonke ngoba asiyonto eqalisayo njalo asiyonto esingathi zagcina ukuthi kuzaqhubeka kusenza njalo so njengabahlali bakobulawa kuyasidanisa kakhulu khona ukukhuthaza ukuthi abakhangele ngele ngezindlu lokuhlala kuhle kwamadokotela khona phana esibhedlela sempilo bakunanzela ukuthi every time bayahlolisisa ukuthi kambe zingabe lezo zindlu zilungele yini ukuthi sihlale abantu ngoba ingozi esingathi bangelwa inegligence umbe kunganakekelwa kwezindlu zona ziyana ezihlala abahlali bempilo
siyabona njalo ukubana bakhona abantu asebe qalisile ukubuthelela uncedo olungaphiwa odokotela njengezakhamuzi kukhona yini eselikuzwile ngalokho.
Yes, zikhona inhlanganiso ezigoqela osite, ezigoqela Women Leadership Development Trust, lezinye esezithe zaqalisa umkhankaso wokuthi ziqoqe izinto ezinganceda odokotela abathe behlelwa ingozi yokutshelwa izinto zabo besezindlini zabo khona ngale MPL. Ngakho ke kuyakhuthaza ukuthi zonke izakhamizi zakobulawa lezinye ezingabe zingaphandle kwelizwe kumbe ngaphandle kwedolobha lakobulawa ziphathise ngoba ikhona imininingwane yakhona futhi bangathi bangathola bakho abakuthola baphostele khona.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso elwela ilungelo labahlukunyezwa ngesikhathi seGugurahundi ePost Independence Survivors Trust isole uhulumende ngokusingasayini isivumelwano seUnited Nations esenqabela umbhuqazwe. Uhulumende weZimbabwe lo amanye amazwe afana lawe Russia leChina lamanye ahala ukusayina lesi sivumelwano ngeviki edluleyo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yePIST umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Abani lanamhla vele abazakala ukuthi bangcwatshwa ngapi abalenhlanhla bayakwazi nje ukuthi hayi owami wabulawa watshiselwe endlini laphana noma echolojo noma ebhalagwa noma emzulwa noma esilobela ngalokho abantu bathi abasahambi emhlanganweni ye-National Peace and Liberation ngoba iyize izama ukukhanzinga abantu ngamaphepha bathi uma iqinisile ukuthi ifuna ukuthula lokuxolisana lokumsana umloda ngabe uhulumende kababa uMnangagwa uhle wagijima wasayina lama progressive side lokuhlukumeza abantu mahlayana kulunganga kutshengisa ukuthi i-commission le ngeke kubambe abantu amehlo
manje lina lithi i-commission le yenzeni
ngamafichane imisebenzi ye-National Peace and Reconciliation Commission 252A to ensure post-conflict justice, healing and reconciliation. Kiwalapha bavamlungisa izinto ezenziwa emuva ekwenzela ukuthi kube lokuthula lokuxolelana. Singaya ku-C ithi to develop programs to ensure that persons subjected to persecution, torture and other forms of abuse receive rehabilitative treatment and support. Bathi lapha bafuna ukuthi laba abahluphekayo, abahlukumezwayo, abaphilayo bancediswe bebezibhedlela belatshwe. Bantu bababonge kwenzela ukuthi baphole abanye badingelwe into zokuhambisa isengcenye wheelchair bamdingele ingodo zokudondolozela benze konke ukuthi abantu bahlale kutsha kuhle njalo besithi abafuni ukuthi into ezinjalo zibuyele emuva abantu baphinde kube lento njengeground to do anything incidental to the prevention of conflict and the promotion of peace. Bazazama sibili ukuthi bakhankasele ukuhlala kuhle. Kodwa ke sesibabuza ukuthi njengoba sebalile ukusayina umthetho omkhulu kangaka kanjani lokho. Ngisibona ngani abantu bakithi eZimbabwe kakhulu igovernment yeZANU-PF iyesaba ukuthi abantu bazagcina sebekhombana umunwe ukuthi wena ungowagongodabani wena osenza lokho hachibo ngabe basayinile i-resolution yethu bezabona isibuko esihle ukuthi hayi bale intention yokuxolelana
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo Jalo zempila kahle lobika ukuba kulomuntu oyedwa oyiHarare obhubhileyo ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamajumi ayisithupha lane 64 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abazinkulungwane ezithoba mnwembili 8509 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Izakhamizi zakoBhewula eMadobo South sezihlanganise imali ukuze zakhe isikolo semfundo yaphansi iprimary ukuze abantwana bengahambi umango omude besiya esikolo okudala ukuthi bengaphumeleli ezifundweni zabo. UAlbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abazali bathi sekuyiminyaka belesifiso sokwakha lesisikolo kodwa imino yabamfitshane. Kungakho kwamanje balethemba lokuthi lomsebenzi uzaphutsha ngoba bencedisana lenzalo yakulesi sigaba eseGoli. Abafundi abahlala kohumbane ngaphansi kwasobhuku umyaka lapho kungcelelwane khona uward 5 lo 6 bahamba umango omude ongaba isilinganiso samakhilomitha angamathumi amabili mihla ngemihla besiya esikolo semzila njalo bephenduka. Umnumzana Luka Ncube omgcina isihlalo wekomiti eyakha lesi sikolo uthi bahlangane enyakeni labanye bakhe eSouth Africa bathatha leli nyathelo lokwakha isikolo bencedisana lezakhamizi.
Qale ngoMashi 2020 sigenge yaseGoli lapho esahlangana khona sabona ingcindezi esilayo ngani ngokuba khatshana kwezikolo zethu.
Isikolo lesi kahle kahle isikolo esidala kwakufanele kube nathi safunda khona ngama-80s early 80s but sangaphumeleli then thina sikubonile ukuthi izinga abantu abethu baloko benohlupho olufana nanelo nalolo langesikhathi sezulu sasisukusukumela ngesigenge yaseGoli sakhuluma nabazali emakhaya senza kamalungiselelo khona sakwazi ukukhuluma lecouncilor bezaba siphegela
uthi njalo bananzelele ukuthi abantu babo abaqhubeki kuhle ezifundweni ngenxa yomango omuntu abahamba amalanga onke njalo lokho kubafaka ezingozini
isikolo sethu siseduzane lapho kuya khona abantu bethu imzila is about 12 kilometers weminye imizi to 15 kilometers ukuhamba kuphela which means ngepede umntwana yakwansi ukuwalka maye yakhona 12 kilometers ukubuya 12 kilometers iyenza o 24 to 30 kilometers ukuhamba nokubuya incindezi yesikolo sinayo mpela enkulu ukuthi isikolo zakithi sikhatshana kugcina umntwana siyafika ekhadele engakwazi ukufunda kahle nangesikhathi sezulu kudinge ukuthi bahlangabezwe kunemifula nani nani into nje zincindezi nje
umeli wedalele eParliament eMadobo South mnumzana Solmali Mancube uqhube umhlangano lekomiti lesesikolo lapha ningeze isipho sempahla zokwakha uthi uhulumende uzasekela ukwakhiwa kwalesesikolo
Ngoba sikesaxoxa njengaba ngilo deputy minister kwesinye isikolo nga. Silabakhulu be-education wanjela wathi wafika esigangeni lesi. Sacebisana phela bayahlala njalo ukuyakha mina sengilunywa ukuthi ngabe yaqalisa. Kwathiwa ama-toilet ngizwilele yagebhile. Mangisuka lapha ama-councillors angibhalele ukuthi amazenge e-toilet mangaki. Next week ebese yakhiwe. Sivele sikwenze i-toilet iqalise. Lali lithi at least abantwana qalise i-block kube kufundwa kungoku kufundela ngaphasikesihlala. Uzobona kabi ukuthi serious.
Iningi labafundi ezansi emandebeleni ikakhulu esezikolo zemaphandleni kaliphumelelanga kumhloliso yanyakeni ka-grade 7. Ababalisi bathi okunye okubangele ukungaphumeleli kwabafundi kulesi sabelo imango emide abayihambayo besiyesikolo okudala ukuthi baphuze esikolo bathole ezinye izifundo sezedlule. Kusenza lokho olunye udaba izakhamizi zeGaranyemba zikhala ezimathonsi kulandelwa ukutshontshwa kwama-solar panels ekliniki yeGaranyemba kuthanga ebusuku. Ukhansila wale ndawo umnumzana Miklas Ndlovu uveze ukudana ngalesi sehlakalo.
Ha, kulo monakalo omkhulu kakhulu kutshontshwa ama-panel sibili akwana 14. Hayi, into yakhona ibe mbi kakhulu sibili. Kuthiwa abantu laba bafikile-ke kakulabo babonileyo kukhanya inyawo zabo sibili behamba baze bephuma egedini bayephelelela etareni. Ngiyabona imota ebimiswe etareni khona ngale manje kukhanya umuntu waziyo ohle waqalela khona ngapha lapho ngela ama-transformer khona bayenza umsebenzi wabo baze baqeda kungabonakali i-effect yakhona.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa nomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyembokodo unkosazana Victress Mathutu. Sixoxa ke ngodaba lwesithombe sikambuyanehanda esesidale inkulumo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukanyela kuhlelo msakazi, igama nguVictress Mathutu, ngiyabingelela.
Umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi ulubona njani udaba lwesithombe sikambuyanehanda lesi esifakwe eHarare? Sizwa besithi balungiselela ukuthi benze ezinye izidombe esifana lesenduna iyakhona ngapho esigabeni seMandebeleni uMtshana Khumalo. Ungasitshela ukuthi uthini wena ngalokho?
Emsakazi, mayelana ngokufakwa kwesithombe sikambuyanehanda ngabantu bakubo khonale eMashonaland, angiliboni uhlupho lapho, angiyiboni impambaniso ekhona ngoba labo ngabantu bakhona lesishoneni abenza isiko labo. Nga bona bekubona kuyingxenye yesiko labo ukuthi bafake lesi sithombe sikambuyanehanda kulisiko labo. Loba nje khona kungathi kuphakamisa amehlo ukuthi kusetshenziswa imali eziningi ukuthi kwakhiwe isithombe sonesi sikambuyanehanda ekubeni ilizwe lisenkingeni zezimali ngendlela esibona ngakhona. Kodwa nxa kuyukuthi benza isiko labo abavalelwa, wonke umuntu uvunyelwe ukwenza isiko. Njalo lokho sikufisa ukuthi njengoba bevunyelwe ukwenza isiko labo khona le eMpumalanga, kube kuvunyelwa wonke umuntu elizweni laseZimbabwe ukuthi ayenze isiko lakhe, kungabi khona ovalelwayo. So ayikho nje inkinga ngokuthi abantu benze isiko labo. Ingcinje kuzavunyelwa wonke umuntu alenze isiko lakhe ngendlela yakhe. Ngokufaka kwesithombe kuza kwenziwa isithombe sikaMtshana Khumalo Mbaku ikuti kulisiko labantu besiNdebeleni ngoba umtshana ngithi yena akasuye le eMashonaland. Yena mbaku ikuti isiko lesiNdebeleni lelo kuyavumakala ukuthi kufakwe isithombe sikamtshana lapha abafuna ukuthi sifakwe khona. UmaNdebele kwamukela ukuthi kufakwe isithombe sikamtshana. Hayi singafakwa. Singafakwa nqa kuyikuthi kuyamukeleka ngesiko lesiNdebeleni ngoba maku samukeleke kufaka isithombe sikambuyane yanda ngesiko lasesishoneni khona lesishoneni kumele kwamukele ngabakhona lesishoneni labangapha nqa kumele kuzofaka isithombe sikamtshana Khumalo kumele kwanyukele ngabantu bangapha esiNdebeleni ma kuyikuthi isiko labo liyakuvuma lokho
ubona abakhuluma ngokuthi isithombe lesi besimele sifakwe bathi bona kungani kwathi kufakwa esika muyi uDokotela Joshua Nkomo akuzange kube lenkulumo kodwa inkulumo isikhona kathesi kulesi esika Mbuyane Handa
ngicabanga ukuthi kuyidlela nje into yakhona eyenzeke ngakhona ukufaka kwesithombe sika Mbuyane Handa kufika ngesikhathi esibi ilizwe laseZimbabwe lisezinkingeni zezimali xa abantu besizwe ukuthi kusetshenziswa izimali zingaka ukuthi kwakhiwe isithombe okubeni kule zinto eziningi ezimele zilungiswe ngemali eZimbabwe mhlambe esikababa umqabuko safakwa ngesikhathi isimo singekho ngendlela esiyikhona manje mhlambe ngaleso sikhathi abantu babona kungathi ayi imali zakhona zazivuma ukuthi kufakwe isithombe sikamqabuko kodwa empeleni ukuthi kwakhiwe isithombe esibiza kangaka ngalesi sikhathi esikiso yikho kuyingxenye yokuthi okwenza ukuthi abantu bangathi abahambisani lakho kwakhiwa kwaso kungasikho ukuthi bathi kuyinto embi kodwa indlela okwenzakala ngakhona la ngesikhathi sakhona singathi abelungu bengathi i-timing ayikho right
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga umsakazi ngivalelisela kubalaleli bese ngisithi kubalaleli labantu bonke nje jikelele nxa abantu besenza isiko labo akuvunyelwe ingxe nje kuzavunyelwa wonke umuntu olesiko lakhe ukuthi alenze elizweni laseZimbabwe ngikho ukuphazanyiswa ngiyabonga
lo ke bekungunkosazana Victress Mathuthu umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane kwele South Africa eMbokodo sixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo kuvikezayo okwamanje ke ngidedele emuva ke lichiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lo nkosazana Kathy Maphosa lo sinikiwe ncube abalahlekelwa ngabazali babo eBhalakwe ngesikhathi seGugurawond abasichazisela ukuthi lokhu kwathinta njani impilo zabo
la sinikiwe ncube ngalahlekelwa umzali wami sasemncane singabona ngilakuthinyeza balahlekelwa ngubaba basishiya sasebancane balahlekelwa yikufunda kungaba la phinda wasithiya njalo sebancane salahlekelwa impilo yethu yonke njalo okusho ngukuthi asikwazi ukuthi abazali bethu bangathi yalala ngathi yafisa ukuthi ngathi yakwazi ukuthi balele ngathi ngaye amathambo abo sewaphilile sewagcine ngcono njalo sifisa ukuthi ngabe lo wakwenzayo uyavuma ukuthi niwakwenzayo asixolise ngaye ngayisize ukuthi kuyavuma ukuphola
kuyini okukhumbulayo ngalolu daba
ubabami wayengusamson ngiyeza besithi kwafika abantu ebusuku abangu-2 bafika baqoqa ebhendlini lapho ababelele khona lo mama bacela ukuthi bacela ukukhuluma laye waphuma engagqokanga phezulu egqoke ivesti yebhrugu elifitshane namafawashuz wasebekhuluma nje kuncane wathi sicela ukuthengisa indlela umgwaqo lapho okhona wasephuma wathi athathe ihembi kade angakhathazeki siya eduzane uzaphendula nje eduzane kwahle kwaba yikho ukuhamba kwakhe azange kuzwakala ukuthi umndeni sangichina khonapho
ubone ngani lesi sehlakalo savimbani empilweni yakho njalo uphila njani kathesi
sehlakalo lesi savimba ukuphila kwethu konke ukufunda kumbe kamfundanga kele abantu abangaba bafundanga ngoba lami angizange ngifundi angila lutho angila future yami asila khaya izinto ezinjengazenezo siyalifuna ikhaya ukuthi ngathi lekhaya liphelephi esithi lapha kukuthi kodwa asilali ngenxa yokuswelakala kwabazali
alitholanga umuntu wokuligcina
sesakhula sesileningithi kwathi ikhaya lenelo kuthiwa ikhaya langithi asilalo umuntu wasadilile
Yebo, linjani?
Isikhona noma linjani?
Siyaphila, ngikhuluma loba.
Lokhethi Maphosa. Mina ngiyive lapho nalapha eBhalagwe, ngathi kodwa ukakwayihlala ngale ezamanyoni umlaga Maphosa.
Kuyini okukhumbulayo ngokunyamalala kwakhe? Wasuka nini? Njalo licabangela ukuthi engabe ngaphi?
So asikutholi ukuthi bangabe bengaphi. Kuyasihlukumeza kakhulu ukuthi ngabe siyazi lapha kumbe abalala khona amathambo abo lapha akhona.
Liyakhumbula yini njengomdeni ukuthi wathathwa njani nini?
Hayi, mina ngase lo mntwana nje engamthola ngo-76, so kutho ukuthi ngase ngile ngqondo lapho ngoba ngase ngile guma lami. So basebengitshela ukuthi ayi lapha ubaba asimboni, ma ugogo ekulandisa uthi bafika ekuseni, bafika babuza bathi yikho kulaga lapha ugogo wathini, bathi ngapha ugogo wathi hayi uye ngigabheni ephele, bathi hayi angabuya umtshela ukuthi sizambona ntambama. So bahamba bahlangana naye ubavela emfuleni ethathayo elaphelile, bathi ngomlaga uthi wathi yini, hayi silandisele ugogo uthi ngasebe sithi khonakhona hayi singabuye sizekubona mbayi mbayi. So uthe efika ngale kugogo wakhuluma ugogo wathi hayi bafikile labo ba. So wena wohlwenzeni usabe besale bevulala mina ngakunokuthi kumbe bazobulala. Hayi ubaba wani wathi hayi bayekele bebuye benze lokhu abakwenzayo na, yikho ukuhlala kukababa. Bathe sebelele uthi wezasebegqoqotha bethi phuma sifuna ukukhuluma nawe, ukuthi ubaba waphuma ebhombe ishoti ngenyawo imota. Bathi bona laba abanye abahele ngivile ngapha bathi bayizwe iduma ngapha khonapha emfuleni lapho kwakungubaba khonapha ebusuku. So yikho uhamba kwakhe wahle wahamba wahamba angaphinda phendula, kwaba yikho kumgcina kwakhe.
Sifisa ukuthi ngabe kwenziwani ngalolu daba ukuze amanxeba aphole.
Siyafisa ukubane basixolise, kodwa ngenxa yokungaxoliseki ayi angazi ngoba ngihlala kuyasithunuka okuyinto lokhu. Nxa ngicabanga sovele njayi inyembezi yami kusiza ngomzali wami, ngase ithuna lakhe ngalibona ngakungcono ngoba ngangiyazi ukuthi hayi ubaba ulelela, kodwa lokhu kukuhlula ukuthi hhayi ngaasixolisa kunokuthi bebe lokhu besikhela ukuthi ngapha bedeke ngamanga akulabantu abanjalo abanyamalalayo. Ye kwathini kwathini hhayi kusizisa ubuhlungu.
Lapho lizwe unkosazana Kathy Maphosa kanye loSinikiwe Ncube abeBhalagwe abalahlekelwa ngabazali babo ngesikhathi segogurawundi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Kwezemidlalo, iqhubekela phambili imidlalo yeBasketball Africa League namuhla, lapho kungcikelana khona iPetro de Luanda yakwele Angola neZamalek yakwele Egypt kuma semifinals esigodlweni iKigali kwele Rwanda. Iqembu lePatriots lakwele Rwanda lincikelana nele AS Monastir lakwele Tunisia. Amaqembu azanqoba emidlalweni le azangena kusigaba samafinals. Ukuze sihlaze imidlalo le, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loBusani Mbuso Ntini olandela imidlalo le.
Nambolani imali yami ngayifaka ngathi nxa kuRwanda kumbe ngithi iAngola, ngoba nxa ngikhangela i-lineup yakhona, i-roster yakhona, ungangithaba la maplayer avele emazweni amaningi. Bolani amathimu akhona abalanced. I think iRwanda ila lama former NBA stars amavili, even though omnye wakhona ngabe sephumile, but mbona ngani up to yesterday bebelamaplayer amavili adlala ku-NBA, njalo balamanye ama-players avela kwamama countries within Africa, okutshengisa ukuthi le yi-professional team. Aso team nje ukuthi nje lesey-Highlanders ukuthi lama-players aboBulawayo kuphela ngoba eZimbabwe kuphela, kuya kumele i-team enjenge-Highlanders i-recruited beyond ama-borders ethu. Yikho i-team ye-Rwanda ikhanye njalo. Njalo le angayiza le mali Dube yiwane lesayo ukuthi e-hook nesuba ku-NBA ebeyezodlala emathini nawo. So i-Angola sazi le oyili indawo enothileyo. I-Rwanda think upresident wakhona is very strategic, even though kwesikhala ingxoxo yacasa ungena i-politic kwi-league yakhona. but imali ngesabo ukuthi holise amaplay.
So ukuze umuntu angene kuligi naleyo silabo Mozambique, you know, Angola, lamanye amazwe, kwamele ukuthi ilizwe elinjengele Zimbabwe lenzeni?
Ilizwe njengele Zimbabwe likhatshana ngoba one, kumele liqale khona ukuthi lidevelop iskill at the local level. Like kunje kobulawayo angila shoot kule team ye basketball. So kumele kube le team njenge-Highlanders kuthiwa i-team ye-basketball. And then kumele beqale njalo be-recruite abantu even from outside. Ayikhona ukuthi kube ngama-local talent kuphela for them to be able to compete kulevel ye-Africa basketball njengabo Rwanda lamanye ama-country.
Ubusani Mbuso Ntini umlandeli wemidlalo ye-basketball. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseNew York khonapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwake namhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Inhlanganiso yakwele Bhilidane egcina imbali yomhlaba ilandule imbiko yokuthi ilamathambo kambuyane Handa njengalokhu okuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gange. We'll be right back.